tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ngibe mbagcinile mbagcine ngokuthi ngisho ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo.
Abakumpentsheni baqala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu le izolo, umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima, kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, ukusungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sitshiyane lodlakela. Labo abathothozela udlakela kumele bechaywe, bachothoze njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu, ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impupho kanye lempilakahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emerson Mnangagwa awethu le izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethu le enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
President Chamisa, thina uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu, kuzizana nezele izwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova uhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzekeni obungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezempilo eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho. Kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident Chamisa ngiwaqalayo mpela nalapho khetho olwatshontshwayo lungenziwa ukuthi athi hayi izizalwane zeZimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ukuthi izinto ezifana nokhetho, iindaba zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudibeka kusenziwa ukungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwanabo abantshontshwa ukhetho lalabo abantshontshelwayo, ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana nokuthula kwelizwe, lezifana nokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho langamapholisa langohulumende.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithi ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alowise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe usekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthile nxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba andi ukuphuma nje ayizeneze.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobubelo elizweni. Embikwena wethu le izolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Siyakunanzelela ukuthi lokhe wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Yinto esingani sile challenge kakhulu, kuyikubana into esizikhulumayo le nto esiziyenzayo azihambelani, kungayisi ukuthi asiyenzi kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kulokhu kutotoba khona kufuze sijijini.
Kudaba lwedola lemelika lapha zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuzasetshenziswa idola leZimbabwe elikhona uthi ningalokho
lokhu kukabili into zikabili zime kanje emuntwini othengayo osithi umsebenzisi wemali isifiso ikubana imali yakhona ibe lesisindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo kugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa ingavuka ilesisindo esifana nayo okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba uba sithi kuinvesta loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency lokwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele kusebenziseni izimdola kodwa sibe sesithi ukuze sibadlalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe lendlela yokulithola esikuthi kuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngalesi sikhathi elizweni esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana zadla sazibadlale inhlanyelo zakhona ukuthi iyafunakala kusasa okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze i-dollar ngoba i-dollar lakhona asilalo ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho kodwa senza njalo ngithi mongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe asakheni confidence le-trust kuyona le mali esesiyisebenzise ngoba into eqakathekileyo kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le-confidence phezu kwemali yona le engeyethu izimdola yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku bekhise begijimele kubuyelanga kuye sidula esaye salisebenzisa kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sikhangele udaba zomaeconomy akula ma-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singela mvumo evela kwa-America e-America ngoba kulezinto zokuthi ezaffecta into yabo-money supply le-economic growth ama-product esizawaproducer loba esizawamanufactura eZimbabwe aba expensive ku-international market ngoba thina ama-expenses ethu esithi ngama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu
umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa intathelizindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda uyalandisa
kulabanye asebekhulile abathiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abayimemelele ukuthola imali engange-60 Zimbabwe dollars engenele lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo bathi impilo ibinzima lonyaka njalo kababoni kusiba lenguquko ngomnyaka ka-2020 ugogo uFlorence Nkomo oleminyaka engama-70 lasitshiyagolombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kwabona inguquko ngomnyaka ozayo
impilo yami ngithi nje ngathi umnyaka ka-2019 yo inzima kakhulu okungafani neminyaka yonke le esayiphile edlileyo into bezinzima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi yebo ye ukuhola sikuze nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika ubhalise kodwa kuyafika khona kubonisa ukukweqa awusakutholi ma ngabe ukuthi aphone uzenjani uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kathi pho
kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage othi eyakhe kayitholi ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu
ngisalele labantwana ngibe ngibagcinile ngibagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo akulasizo engitholayo ngaphandle kokuzuza khonoko umnyaka ka-2019 kulama-challenges amaningi sibili kodwa ngokuphathiswa yinkosi ngenzuza ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala kodwa ukuthi abantwana ubafundise babe lamakhosi bekunzima imali yakhona kayiko
iningi labathola amapentsheni lithi imali yakhona isencane okokuthi ayisathengela lutho ukhulu ungalo mdolomba ngomunye okhalayo
usufola kwa nalo kuti mmalezi asefi ama price ayakwela every day. Suppose ipenjine $60 kumbe $120 yabiza kutenga lani sivyo ndio kumele kuti ama price ikwela times 10 la mpenjine alawo ahambelani sakata bantu msenge la chimaye kuzokwana 10 months na 10 months kuti ayinye uyi $60 kumbe $600 lapho kukhona ukuthi akade khona umuntu bese siphila nje inkomo zakhe ekhaya nje lemphuzu.
Ugogo usibabe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalombili uthuthwele nzima odinga imali yokwelaphisa umkakhe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye 90 years.
Siphila nje ngokulima khonokho pho zindlala akusenazulu umkami uyagula une-15 years egula ngumuntu ongabambili uto ongasathini nami ngumuntu ongaphila njengoba nibona nenyawo zivukile ngiyehluleka lokuhamba. Ngiyabula uncedo oluvele emazweni kuyakholiswa abantu dina kafikazi abasikholisi kade ngoba sinenkomo nazinkomo zakhona zimbili zentathu zingakugcina yini ziphakathi kohlupho olumangalisayo kunje indlala sisebunzimeni olumangalisayo.
Wamnumzana Mike Nyamazana umsekelo webandla elibusayo lezana uPF esigabeni selupane uthi uhulumende wakhe uyazi ngodubo labogogo labokhulu kodwa kusiwo umlando wakhe ngoba inkokheli yemandla leli yafakelwa izijezo zenotho ngamazwi entshonalanga uthi izijezo lezi sezithwalise nzima abantu abaningi ogoqela asebekhulile omele bathole amapentsheni.
Kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abatholi amapentsheni abo kodwa singasoli uhulumende. Kumele sisole ama-sanction ayiwo abhilize ilizwe kunye lombuso lapho umgaba abulala ilizwe kakhulu futhi hayi kancane. Ngilusize ukuthi ogogo labokhulu bathwele nzima balamba kodwa akula njengenziwa manje. Asibekezeleni upresidenti wethu uyalungisa izinto kancane kancane kuzaze kulunge.
Badla kaloklubhu wogogo labakhulu bathi akula nto etshintshayo ngomnyaka ozayo njengoba bengatholi imali yabo emabhanga njalo amapentsheni abo engasathengi lalutho nxa bewatholile kukanti iningi selakhohlwa ngaleyo mali. Kasenezanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenswelo zabantu asebekhulile njalo abangabayanga. Imele Studio 7 koBulawayo igama lami Jesus Banda.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi uNkosazana Mary Mubayiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinky D ucunule ibandla leZANU-PF ngedlalate lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Lenkundla ithi abebandla leZANU-PF banakanela ukuthi uWinky D uchothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Sokuyisikhathi senu balaleli sokubingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile eminyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele nginakwele South Africa. Ngithanda ukuthi mnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokokuhle sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ebembongela umnyaka ngalo osuphelile. Ngalokho ke ngithi abayibambe kanjalo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini. Kodwa ngiyajabula ukuthi nami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo. Sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke elikwenzayo. Sengani yonke into eliyenzayo ingaba impumelelo. Ngiyabonga.
Mina imumuzobani Kapu kancube mfana wesilobela laphana ku farm 63 ngithi izizalwane zase Zimbabwe 2020 lowo bantu angani ngiyalivulela amasango amahle bantu ngiyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke leni 40 kanti zanu PF futhi landekele ukuyivotela abantu eyisesidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izanu PF gogo wami lapho gokuna vine ngithi 2020 lowo eplazini lapho alubani into zingakuhlanganela mnandi gogo wami nokukhanuka kakhulu lapha eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami uKelly na usanda kuba le birthday yakhe lapha shi 1080 ngidlalwa kubumnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli uFelina wabana lawo 2020 lo sibili hayi ngakuvulela amasango ubabakazi wami ubaba wami laye uElliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hayi ngiyamdingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi ngikhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami wambulesa egogwe ngiyamdingelela kakhulu ubaba omncane wami uQuiet la usekhaya ngiyamdingelela kakhulu nobabakazi uSithembiso unto usekhaya kumbe sebebuyele e-UK alibani 2020 lonke sibili hayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshena ngale komama onzalayo osibanda okhulu wami umahleka laphana kulabo malumekazi labo malume hayi alikhanu kakhulu bantu gogo mandlovu malume upita malumekazi wami umpilo malume usipho malumekazi uprista alibana sibili umnyaka lobuyayo hawu ngalenzela kuhle kakhulu enemandla ngale ngibingelela umalume uHezroni kompofu ngiyabingelela kakhulu lapha enemandla malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu enyalikhanu kakhulu ubabakazi wami uNtombi uhlala enitextela lapha esithi yangizwa kustudio 7 hayi kubingelela kakhulu ke suza ngizwa ke namhla babakazi suke lapho ngiye Thorngrove that's where I'm from my own the Thorngrove what's up what's your munyavela in groove this is Omzo XA ngilifisela u2020 omnander kakhulu yonke groove town lapho ya ngithi lonke nje zala seZimbabwe abantu 2020 lo ozayo sibile ngaluvulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi sharp sharp
olibingelela ngihlangane Ncube seJohannesburg njengoba ngikhuluma manje ngithi nelolude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho elikhona kudiaspora ngithanda-ke ukuthi ngidlulise ukuthi-ke ngokubona kwami kuzotshintsha inamba kuphela from 2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo kulanto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele ukuthi mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akulanto ofanele siyibhekelele kakhulu kuyena le minyaka ezibikiyo ngoba manje ugovernment isilaye uku-honeymoon bahlalele mpela abakhohliwe
ngihlala ukulibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ninja nonke happy new year siyabonga ngalo msakazi elisinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba wes ebantwini abaningi like eZimbabwe nibe lo nyaka omutsha liwudle kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami ngiseThekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke.
Lo labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isinqomo sogodo esethulelwe abezomvikela bakweleSudan abangamatyomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa owayedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abaningi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwele Malawi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayizishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatyomi amabili lanhlanu yiMelika ngempelaviki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe umongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlela oludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpenseni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-Fast 6. Olivalelisayo ngontungamilinkoma Nkololo Gwana wa Matuka Nduu.